Mhla kaNcwabakazi 18 lonyaka, uMongameli Ibrahim Boubacar Keita welemali ugenqulwe embusweni ngabebutho lakulelo lizwe okusolwe ngabanengi emhlabeni jikelele. Elemelika lihlelamisa inhlelo zalo zonke zokuncedisa lelo lizwe kwezomvikela. Inhlanganiso yomanyano wokusebenzelana kwezenotho wamazwe angentshonalanga kwizwekazi labensundu owe-Economic Community of West African States, i-ECOWAS, lawo uhle waxotsha elemali ukuba lilunga lalumanyano, lafakelwa izijeziso zenotho eziza kutshwa lapho sokubunjwe uhulumende wabantu makhaza abangasibo bebutho, ozabe ephethe intambo zombuso anduba kuqhutshwe ukhetho kulelo lizwe. Ekupheleni kwenyanga edluleyo ekaMpandula, uBanda owake waba yisiphathamandla sebutho, uretired colonel, ukhethwe ukuba akhokhele elemali okwesikhatshana. UColonel Assimi Gaita owakhokhela umvukela ogenqule umbuso obukhona ukhethwe ukuba ngumsekeli kamongameli. Owake waba ngumphathintambo wezobudlelwano bemali lamanye amazwe u-ambassador Mokhtar Owanyi nguye okhethwe ukuba yinhloko kahulumende. Linkokheli iphiwe umthwalo wokuphatha intambo zombuso okomnyaka lengxenye 18 months okuzakhokhelela ekuthini kuqhutshwe ukhetho lokuvotela uhulumende wentando kaZulu. Mhla kaMfumfu 5, uMongameli Bandwa osaphethwe leso sikhundla uhle wakhetha idale lakhe labaphathintambo okulapho umanyano we-ECOWAS wahle wakhipha izijeziso zenotho ebezetheswe elemali. Elemelika libona ukubunjwa kukahulumende ozabe esaphethe intambo zombuso njengenyathelo elihle lakuqala lokubuyisela umbuso wentando kaZulu kulandelwa isisekelo sombuso salelo lizwe. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Morgan Ortagus, uthi sikhuthaza uhulumende osaphethe intambo zombuso ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo kumanyano owe-Economic Community of West African States, ikakhulu esokuqhuba ukhetho phakathi komnyaka lengxenye ku-18 months. Uqhubeke wathi kuqakathekile njalo ukuthi uhulumende afeze izithembiso azenza kuZulu wasemali ezokuqinisa umbuso wentando kaZulu, ukuqeda inhlupho zenkohlakalo, ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho ukuze luqhutshwe ngokukhululekileyo, kanye lokulandela iziqondiso zesivumelwano sokuletha ukuthula kwelemali ese-2015 Agreement for Peace and Reconciliation. Umeli welemelika emhlanganweni yomanyano wamazwe omhlaba, u-US Ambassador to the United States, uKelly Craft, ugcizelele ukuthi elemelika kalisoze lamukele uhulumende webutho ukuthi abe nguye obusa endaweni zonke zelizwe ukuphuza kokuqhutshwa kokhetho loba ukuqhutshwa kokhetho oluyabe lungahlelwanga kuhle lokuqelibezela lokuncindezelwa kwelungelo loluntu. Ukhetho kumele lugoqele wonke umuntu walelo lizwe, okubalisa ukuphatheka ngokugcweleyo kwabesifazana abasakhulayo abayiziphepheli kulelo lizwe lazo zonke inhlangothi zempilo. Elemelika lithi limandawonye loZulu jikelele welemali ngalesi sikhathi, kungakho selibeke eceleni izigidi ezingamachumi edlula amahlanu, $54 million yoncedo lokuphathisa abantu makhaza bemali enhlelweni ezinjengokuthi abalambayo bethole ukudla lakwezempilakahle. U-Otages uthi njalo, thina siyakholwa ukuthi imali elombuso okhululekileyo elokuzinza iqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni komhlubulo weSahel region. Njengomngane omkhulu welemali okweminyaka edlula amachumi ayisithupha, iMelika izasebenza gadalala ukubona ukuthi izimiso zonke zalelo lizwe ziyaphumelela. Khathesi sokuyisikhathi sokuthi abantu bemali bamanyane ukwakha ikusasa engcono njalo ethuthukileyo.